kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukelange njabulo enkulu emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlaka 15 Mabasa 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngombiko wesikhulumeli seZANU-PF umnumzana Chris Mtsangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni. Iqula likahulumende weZimbabwe likhona emhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho emhlabeni jikelele e-IMF World Bank Spring Meetings enzelwa eWashington DC khonapha eMelika. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump namuhla umiswe emthethandaba ekuqaleni kokuthoniswa kwecala lokufumbathisa owayesifazane ophila ngokuveza umzimba emphakathini. Unkosazana Stormy Daniels. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngokubikwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Chris Mtsangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla. Inkokheli zomdabu yizo ezizakhokhela lolu hlelo, njalo namuhla bekulusuku lokugcina olokubhalisa abadinga usizo lokudla. Esikhathini esedluleyo uhlangothi lukahulumende weMelika ole-USAID lezinye inhlanganiso eziphathisa ngoncedo ziveze ukukhathazeka ngenxa yokusetshenziswa kokudla ukulwa impi yezombusazwe. Ngenyanga edluleyo umongameli Maso Mnangagwa wazise ukuthi ilizwe lidinga izigidi ezimbili zamadola eMelika ezokuphathisa abalambayo. Umthwanga wethu lelumbiko emhlanganweni lentathalizindaba eseHarare.
The party will be superintending people at the village level to make sure that people don't starve. And if you are a government bureaucrat,
ibandla liza kuba lihlola okwenziwa ezigabeni zonke zelizwe ukuze abantu bengalambi. Nxa uyisisebenzi sikahulumende ungaqhubi umsebenzi kuhle, ungamangali nxa sisukuxotsha ngoba sifuni ukuthi abantu bethu bafe ngendlala. Njengebandla sizinikele ukunqoba impi yendlala le.
Umnumzana Chris Mtsangwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF ubekhuluma emhlanganweni lentathelizindaba eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loncedo olokudla lowaye ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Abomjabu, abadisa, osobu izinduna, abantu ababeshonipheka ngale muva, iningi labo kathesi ubabo bakhona bahayirekhondi, iningi labo ezibabo kathesi sebaguquka baba ngabantu bekhohlakade nale butha yezamthetho. Abantu abaningi ngabanenzela ukwenza kwabo sebegidinga ezamthetho sebekhohlwe ukuthi bona bangabathungameli bomdabu. Ngokunjalo-ke abantu abaningi balobhalo ukuthi angenxaso kunyeke ezandleni zalaba bantu kule ngozi yokuthi abantu abangasebezamthetho bazasendani. Njalo sokusebenzisa abantu amalungelo abantu alimali. Esakho sokuthi lawazo endlini kufanele azame ukuzenza wakhona ukuze la athole ukudla khona kwana sibone ngathi kuyikuphamba lesinye lofuna okuzaphamba ngesinye lokuhamba uhlelo lo.
Sizwe isikhulumeli seZANU-PF ubaba uChristine Mtsangwa ekhuluma namhlanje sithi bona njengebandla bazakhokhela uhlelo lukahulumende olo okwabiwa kokudla.
Vele ibandla leZANU-PF njengayanga ukufihla sesenza kuma-platforms amaningi ukuthi bayatsho ukuthi eZimbabwe iZANU-PF uhulumende weZANU-PF sosizayiza lezo nkulumo ziphuma kubakhokheli beZANU-PF nala bantu abauhulumende. So-ke nxa uMtsangwa ekhuluma njalo akusimangathi sikakhulu thina, kuvele kufakaza lokho esikubonayo kusenzakala. And eqinisweni nokuthi nxa kuwukuthi ibandla leZANU-PF selizathungana lezo nkulumo iqiniso ukuthi izinkinga lazo nezesizithembileyo esaziyo ukubana hayi izazama ungcono bazo kodwa ke sizabe sezibanjwe ngentamo lapho ukubana zigijime zisenza uyintambo yezamtf ukanti uhlelo lokudla lobalinikwa abantu bonke kungelandaba ukuthi umuntu lowo ungashibhathi ngoba eqinisweni ukuthi abantu sonke lapha ezimbabwe siyabhadala imithelo etshiyeneyo ngokunjalo kulilungelo siyabahlali bezimbabwe ukuthi ngaso kufika lesi sigaba sokuthiwa ukudla ngenxa yokubana izula linyanga kufanele sonke sihlenga ngokulinganayo ngoba sonke singabantu sonke sidinga impilo sonke uhulumende loyo engohulumende wethu
sizwa njalo abanye abasemadolobheni besithi ngabe uhlelo lolu luyangenela njalo luphathisela abasemadolobheni njengoba indlala isibhahile lokhu likubona njani
well eqinisweni ukuthi abantu emadolobheni labo indlala ingenile singakhohlwa phela abantu abahlala emadolobheni kathi esiningi labantu amakhampani awabo siyakwazi ukuthi phose abantu abangaphansi kwethumi percentage yanga kusikhathi i-test and 10% abantu bona abangabantu yibo abantu abathathiweyo iningi labantu leli iqalo eliningi lelalithathwayo abantu abazama ukuzisebenza bazama ukuthengisa indawo zokuthengisa kona zelela abantu so abantu abaningi badonsa nzima ungagala ezindlini lapha khonapha ematiko obulawayo bakhona abantu abadlakanye ngosuku bakhona futhi abanye abangaliresasabuhlati kanye ngalelo suku so kuyadengisa ukuthi kule ndingeko enkulu yokuthi uhlelo lolu lubuye futhi emadolobheni.
Umnumzana Amra Sivindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso elela amalungelo ezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezigoqela umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe la Reserve Bank of Zimbabwe labanye basemhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho womhlaba wonke jikelele lamazwe IMF World Bank Spring Meetings eWashington DC. Usiba lukhulu webhanga leRBZ uMnumzana John Mushayavano usemhlanganweni lo okokuqala selokhi engene ngeviki ephelileyo esikhundleni lesi. Umshayavane esanda kungena esikhundleni wethulele abantu bakwele Zimbabwe uhlobo lwemali olwe Zimbabwe Gold kumbe iZiG ethakazelelwa ngabakubandla elibusayo. Kukhangelelwe ukuba uzakhulumisana laba IMF labe World Bank ngesikwelede seZimbabwe. Kambe kuzaphumani kunkulumo ezakwenziwa ngabeZimbabwe leziphathamandla zamabhanga la. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loMnumzana Patterson Sibanda okubandlela ibusayo othakazelela ukuhlolisisa ezomnotho.
Indaba yalokho kwabo monetary fund besana le-RBZ mbona kungasinceda kakhulu ukuthi labo bakuzwisise ukuthi iZimbabwe ifunani. Siyakwazi ukuthi America la ilama interest, oRussia balama interest, oChina balama interest, oKorea balama interest leZimbabwe. Thina iproblem yethu ukuthi sasuka saba too much of an industrial hub, sangadevelophi, asila infrastructure eqinileyo, ama-industries avalwa ngabanikazi abasebezondele ukuthi lathi sifuna okungokwethu. Now asingeke saba lilizwe elisebenzisa amabond mchokotsho ku-RTGS imali esingayaziyo lokuthi imeleni. Sifuna imali yokuthenga ngayo iZiG. Awuboni-ke i-right ngoba kayifaki idollar phakathi, kayifaki iyen phakathi, ibiza iZiG, iZiG Zim Gold. So which means iZiG imele ibe le power ngoba siyelekanise le golidi esilalo emabhenki lesilalo phansi. Can you imagine 2 million people esivuka siyadinga singaze sidobhe ipoint umuntu eyodwa egolidi iyasigcina eZimbabwe. Okukhona ukuthi thina asithembane nini njengamaZimbabweans sibone ukuthi ya iZiG le siyayipromota imali yethu siyigogose sithenge i-US dollar kathesi ungathi uyakhangela idollar langikhona lidabukile. Alisebenzeki imali yangikhona ayitshintsheki ilizwe bane singahlala singela change. Hayi qinisweni kodwa abantu ake sivumeni yebona yesisempini yomkhonomi kodwa asivumeni ukuthi lathi singabantu singamaZimbabweans silokwethu okusukumeleyo.
Yes, banda manje ubona uzani kuyaphumani khonapha ke emhlanganweni we-IMF le-World Bank leziphathamandla ze-RBZ. Nxa sikhuluma ngeyantokozithi iZimbabwe ilesikwelede esikhulu kakhulu siyaphiwa khonapha kuma-17 billion. Kodwa kuyalungiswa yini khonokho ngapha kubanjwa iZigi ngapha kuxhokolwa lokhu nalokhu kuyalunga yini khonokho usibanda?
Ngiyakuzwa Dube esintwini sithi kuboniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo nxa kuvele kungela kukhulumisana kulanto engaphuma iZimbabwe kayikhulumisane le World Bank le International Monetary Fund bonke la bonke abakoleda akulalizeli ngelasikweleti isikweleti azimangalisi igolide esilalo la singalidinga kuhle kuhle ngokuthembana njengoba ngitshilo ngaphambilini ngokuthembana babaduba igolide leli liyabhadala izikwerede within a day mina ngibona kuzaba le mpumela ikakhulu nxa kuyokuthi bahlangana okubi ukuthi kuthiwe asisadlali lawo ungayo emadumbeni ufike ngakibo kamngane wakho akuxoshana nisadlali lawo uyezwa njani kodwa ngabuya likhulumisana angithi labe likhulumisana imlota libonisana laba abacebisa ayisukuthi bayakhona ngaloku yatshelana ukuthi siyalincisha lokho siyanciba lapha siyasanctiona lokho siyakwenza lokho okukhulu ukuthi akukhitshwa ama-sanctions abantu basebenze njengomhlaba i-amerika layithatha umnotho wayo njengoba ifuna lowo mnotho apha ezimbabwe lathi sisale sinothile siphile singabantu sifanana ngokulinganayo
umnumzana Patson Sibanda okubandla lezano PF njalo uthakazelela ukuhlolisisa ezomnotho ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo ake sizogibbs dube exoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungele ezomnotho ekwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions
kuvele kulobudlelwano phakathi kweZimbabwe le-IMF ngoba sile sikweleti esikhudlwana phinde kula athwa ngama-special drawing rights i-IMF kayisiyo inhlanganiso ehambelana lezembusazwe okwabo njengokwemali kutho ukuthi kuqakathekile ukuthi loba nxa usiba lukhulu owesiphala seZimbabwe eseguqula imithetho ihambelana nemali hhayi kahlale phansi lezikhuthamfundo lezazi ezikhuluma ezemali ukuze anikwe laye abone omunye umngqondo otshiyeneyo
ye singathi kodwa nxa bebuya khonapha-ke bezebonana leziphathamali lezi IMF kanye leze-World Bank kuyaphumani nxa sikhangele izimbabwe
ye into phela ukuthi nxa sukhuluma ngesikweleti esangaphandle esithona yi-international i-debt kusobala ukuthi uhulumende wethu adinge indlela yokuthi isikweleti sakhona sibe lula abasoze batsho nje bona ababuya khona kodwa nje lanto lathi siyazi nje ukuthi isikweleti sesikhulu so singacabangela nje ukuthi kungaba lokukhulumelana ukuthi engxenye ukukhitshwa okwenziwa izimali zakhona ezesikweleti zikhitshe zizilutshwana kodwa ukuxolelwa hhatshi angikhole ukuthi singaxolelwa isikweleti sakhona ngasisele singakahlawuli i-interest
yakhona siyabona njalo ke ubaba uJohn Mshabane kuya ngapha ngesikhathi izigi kungasakhanye nokuthi limi ngaphi nxa sikhangela khonokho-ke okuthiwa ngama-exchange rate angkhona abanye bathi 1-17 abanye 1-14 abanye bathi njaninjani pho nxa kunjalo sibili kambe bakhulumisana bethini nge-currency yezimbabwena le
yena uJohn Mshabane uthi yena uthi angincintisana lokunqoba umsika omnyama mina angiboni kule nkinga mfowethu ukuthi nxa imali ithengiswa emsikeni ovulekileyo lama-bank lawo ele-rate awo ama-rate ayatshiyana loku ungazule e-South Africa usithi uyathenga ama-rand uthwele amadola uzangena ama-bank atshiyeneyo ama-berut change atshiyeneyo bayabe behlawula okutshiyeneyo akwethusi okuza kwethusa nxa i-rate yakhona isiphezulu sitsho thina i-rate esemsikeni emnyameni kodwa angiboni ukuthi kungaba lenkinga ukuthi okwakhathesi i-rate engaphandle i-pijamchan
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho ukwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions kweziphathelane lemelika owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump namuhla umise umthethwandaba ekuqaleni kokuthoniswa kwecala lokufumbathisa owesifazane ophila ngokuveza umzimba emphakathini unkosazana Stormy Daniels lokhu ngokuqala ukuthi owake waba ngumongameli athoniswe icala lobugebengu uTrump kuthiwa wapha imali engamadola edlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu i-130,000 igqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen yena oso agwetshelwa icala linye uCohen laye ngomunye wabafakazi kuleli cala namuhla bekukhethwa abazaphathisa ekuthonisweni kwecala leli ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Uma ukukhangelisisa from just nje behavior yabantu ungacishe uthi ha awulacala lapha abantu abaningi banokuthandana labantu lanani, but into ekhona eqhakathekileyo yikuthi kulezimali ezaphumayo ukuvala ukuthi uStormy Daniels akhuluma udaba lolo, and lezo zimali kukhanya ungathi imali zakhona zi-interfere le Campaign Finance Act engavumeliyo ukuthi ungenza into ezifana lalezo like ukusebenzisa imali ye-campaign for vote buying or for suppressing ikuvala i-news ezingathi azikubeki ngendlela enhle ebantwini. So uTrump yes imali le wayibhadala, and singazi njalo ukuthi uzoplead guilt ukuthi uyavuma ukuthi hayi imali ngayibhadala, noma uzoqhubeka ezama ukuqamba amanga esithi le mali yayingeyama-legal services yayenziwa nguloya wakhe. Uloya wakhe unguye na ose witness for the state evuma ukuthi hayi imali le uTrump wathi ngiyibhadalele umuntu ukuthi angakhulumi. So abantu bathi if abantu abaningi bebekwazi lokho before i-election ka-2016 babe ngeke baze bamvotele uTrump.
Ngokubona kwakho ubona ungani uTrump uzatholakala elecala na nxa sikhangela ubufakazi lalokho sekukhulunywe phambilini kwalelicala?
Well, sengathi ekutholakaleni elecala kuzodependa jury, ngoba siyazi ukuthi umthetho wala e-America ukuthi ugwetshwa ijury. Ijury yiyo edecidayo noma ulecala or awunacala. So siyazi ukuthi abochuchisi bazoqhubeka batsho bona bayibeke indaba yabo the way abayizwisisa ngakhona lama witness abo abalawo batsho ukuthi uTrump waphambanisa lapha lalapha, and then idefense kaTrump layo izoza itsho ukuthi izinto lezi ngamanga noma liqiniso, and njalo batsho whether umthetho wephulwa noma awuphulwanga. Kodwa okusalayo ekugcineni ijury yizodecida, and into ephambanisa kakhulu ngodaba lokuthi decida ijury yiyo leyo ukuthi umuntu oyi-one kuphela angakhona ukuthi atshintshe udaba lonke, ngoba oyi-one angahlakavumelani lakho ukuthi lecala then icala lonke then uzotholakale ngelacala. So sizodependa ngejury ke lapho.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngolunye udaba oluphathelane lezeMelika, uhulumende wakele Israel uthi uzaphindisela kulandela ukuhlasela okwenziwe yi-Iran ngomgqibelo. Kodwa umongameli Joe Biden welemelika utshele i-Israel ukuthi ingaphindisela njalo, iMelika ayisoze ingenele kulimpi. Inani labantu baseZimbabwe asebebanjwa ngumkhuhlane wechukela owe-diabetes low-high blood pressure libikwa seliqonga okwethusayo. Lokho kubikwa ukubangwa ukuguquka kwempilo okugoqela ukudla okucholekileyo kakhulu njalo lokungeluli imizimba ngemfanelo ama-exercise. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende weZimbabwe okwamanje ubhekane lodubo lwabantu abaningi abasakhulayo labadala abalomkhuhlane wechukela le-high blood pressure. Izibhedlela zikahulumende ziyehluleka ukunika izigulane imithi yokwelapha imikhuhlane lo, okwenza bezithengele amaphilisi endaweni ezithengisa imithi. Isakhamuzi seChabalala koBulawayo, unkosikazi Catherine Manga, uthi ulomkhuhlane wechukela owe-high blood pressure kanye lowamathambo.
Mina ngilomkhuhlane wechukela i-BP, amathambo. Ngiyajwa empilo. Hayi empilo asiphatha kuhle kodwa udubo ngudubo ukuthi siyashorwa sesikhathila maphilisi abandiyethenga. Konapho awula mali yokuthenga maphilisi. Kodwa hayi amadokotela asiphatha kahle. Amaphilisi akhona fifi wodwa. Afuna $16. Ngiyafaka kwamathambo. sifuna ngeke $21 kona fangina imali
esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Ndlovu uthi laye ulemkhuhlane efana xathu lekankosikazi Manga
hayi imkhuhlane ehlasela umuntu esikhulile ibamnenga mina ungiqinisa kakhulu ukuthi sina ufa kwamathambo ngilale ichukela le BP ayanathi ayanganathi izinto ze-Greenwell kwaba ngani ukuthi icosolo kusiba ngani ukuthi wasokuphela edu but uphinda kuvuke
osakhulayo unkosazana Silindele Ncube uthi usanda kubanjwa umkhuhlane wechukela
ye-sugar diabetes dinye lapha ngi-metformin wenginathayo ayikuthi mina vele ngangithanda izizi vele ngithanda into ezimnandi so ngangakwazi noma ngingadlanga ngangithanda ukudla okumnandi kodwa ngezwa ngilesiyezi ngangihaa
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuba alondoloze ukuhlanzeka, ukudla kuhle lokwelula umzimba sikhathi sonke. Enye yengcwethi lezi ngusikhwica mfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo General Hospital lapha ukhuluma ezimele.
Kuzokuthi umkhuhlane we-diabetes low twayichukela, twayikhwelile. Umzimba uyawusehlulekayo ukuthi ubambe ulungise kuhle iqondise ichukela emzimbeni wakho kulo sitho okuthiwa i-pancreas siyabe singasayikhiphi into okuthiwa i-insulin kutholakala abantu abagatha njalo abenemzimba emkhulu uhambelana lowe-blood pressure yikho kuqakatheke ukuthi abantu bebe-exercise abengazi bakayizidudla kakhulu bengazi ukudla oku-refined kakhulu okwesikhiwa
akwaziwa ukuba bangaki abantu kwele Zimbabwe abalemikhuhlane le inhlanganiso yamazwe omhlaba eye World Health Organization ithi kusukela ngomnyaka ka-1990 kusiyafika umnyaka ka-2019 inani labantu abalomkhuhlane we-high blood pressure lakhuphuka lisuka kuzigidi ezingamakhulu ayisithupha lengxenye 650 million layafika phose i-billion lengxenye i-1.3 billion inhlanganiso le ithi umkhuhlane wethukela lawo usuhluphile emhlabeni wonke jikelele ikakhulu emazweni aswelayo okulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 422 million abalesifo lesi ithi abantu abayisigidi lengxenye 1.5 million babulawa umkhuhlane wechukela ngomnyaka emhlabeni wonke jikelele ngimele umsakazo we-studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 sisakaza sise-Voice of America e-Washington DC eMelika. Sokuyisikhathi sokuthi size imibono yenu linabaleleli be-Studio 7 elithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ninjani basakazi bethu abahle, ngiyaphila njalo ngiyavela, noma nje ngingakaze ngizwe ngiba zifundwa iy'celo zami noma izikhalo zami. Sengihlemba ukuthi ngolunye usuku nami hayi ngizozwakala emsakazini. Siyakhala Studio 7, siyakhala ngezani PF. Babe umntwana ongakhali ufele ngembelekweni. Sesihlukumezeke kwenele. Nathi sidinga ilizwe lesithembiso, siyalidinga singabahlali, singabantu basezimbabwe. up, please. So I have a party, I have a holy, it is an PF. Now, one guy landed out of your baggage, in his own meaning, what for most Satanaba now. Means with Carlos Avant, the cunning is an PF, enough is enough. A sister is everywhere near it. A society, please, an PF. Kelanavani, over in his own lessons in the Abanash, he has no one getting his children, Dogo Bawenzai, he who chases his Akamis, Aban, the Bad Buses, Bagwaning Dad, the Twanam Slav and my hand chief, his Carlos Alavan to his office of born. He shows a little bit of Slavin. When into Abanzai, I was on PF now landed by our whole bar. If I had a room for cars, we didn't have a woman to the station.
Machona Mr. Bazano. Siyabonga ukuthola izindaba ezilesihlonze sisiphela khonapha kwisitudio seven ezindana zonke ezijikelele izweni sezimbabwe kade kunganjani bakithi sabamthakazi ukuthi khonapha nxa singabe siphawula imibono yethu kube le ndawo kumbe ngithi amalanga lapho elamukela khona imibono ebhaliweyo kungasimavoyici imibono esingabe siyifake sithe sakuthayi phansi amafitshane sabhala esikhathini abanye ukwenza amavoyici kungani kuyabahlupha kunganjani kube le ndawo lapha esitayipha khona sibhale kube sokubalwa njengamafitshane igama lami ovukamiso sekezi mafisa
sekubona basakazi linjani mina okhulumayo ngungehla wansuku asilankosi okuthiwa yimutapa evele emashonaleni lokho ngokwemashonaleni uzoba yinkosi yemashonaleni naye upresident uMnangagwa ngowemashonaleni not emathebeleni lokhu abahlale bekwazi bonke ukuthi ngeke bafa baba zinkosi noma upresident wemathebeleni sizokulungisisa lokho
sibonge ithuba sesivela kuphasike emakhaya uForest Road ufile ngendlela emangazayo uzibuza ukuthi kanti o-MP bonke laba abayemathebeleleni umsebenzi wabo ngwani njengoba sebengenile manje bathuli zwi umgwaqwana ubonile ufile okwesibili esikunanzelelayo kupolitics i-ANC seyi-adopte isitayela sezanu esokusebenzisa amakhoti ukuhlala embusweni bavimba uzuma manje khonokho bekusizwa izanu ivimba okasukweli so i-ANC lezanu sokuyinto eyi-one baza kubona lawa ama-South African anti sisuke eZimbabwe manje sesikubona kusenzeka izanu PF isembusweni nje ngokukhohlakala kwamakhoti eZimbabwe ngiyabonga ngumasenga kobulawayo iphumule emadokeni.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu ngeWhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Good Life Talk namhlanje sikhangela isimo sendlala embi edalwe kungani kuhle kwezulu ngenxa yesigudumezi ese El Nino esokuguquka komkhathi. Singake ehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngombiko wesikhulumeli seZANU PF uMnumzana Chris Mthwangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni. Iqula likahulumende weZimbabwe likhona emhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho emhlabeni we-IMF leWorld Bank eWashington DC. Silugqiba ke lapha uhlelo lesina namhlanje olivalelisayo ngudaboka Ncube isithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.